Iningi labantu bebekhangelele ukuthi umnankagwa ekhiphe imibiko enje ngenxa yokuthi sesibone ukuthi inani labantu abagula ngomkhuhlane we-COVID lilokho lisanda, ikakhulu sikhangele abantu abathelelanayo lapha eZimbabwe okuthiwa yi-local transmission. So bekuvele kukhangelelwe ukuthi uzaletha izinqumo ezinjalo kumbe uza-announce ama-measures analawo okuzama ukuthi benqabele umkhuhlane we-COVID lo, ngoba siyakwazi sonke ukuthi eZimbabwe akula zibhedlela. The only solution i-prevention.
Kulokwesabela ukuthi singabona amapholisa lamasotsha echaya abantu ebahlukuluza njengalokhu esesike sakubona esikhathini esedluleyo. Ungathini ngalokho?
Mina engakutshela abantu nje ukuthi hayi, abantu kabahlale ezindlini u-6 ekuthayele usendlini, ngoba i-curfew lay izachayisa abantu abaningi kakhulu. Sibonile ku-lockdown yaqala laphana ngomatch ukuthi abantu abaningi babechaywa ngamapholisa lamasosha kuthiwa badingani phandle, kwakungela curfew ngesikhathini siyalo. So okusekwenzakele kathesi ukuthi sekule curfew, bangakuthola phandle babe abeza kuchaya, and sabazi vele abantu bamasosha labo ukuthi abeZimbabwe banjani namapholisa. Wesi kule nkulumo zokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela mhla ka 31 July. So kulabantu abacabangela ukuthi ama-measures la ngapha kulwisa i-COVID, ngapha njalo kulwisa abantu abazama ukutshengisela mhla ka 31, and kungaba one of the reasons why sebedecide ukuthi kube le curfew between 6 PM and 6 AM ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ophumela phandle.
Ukuvalwa kwemibuthano yezombusazwe leyinye etshiyeneyo, abanye bathi kujonge ukwenqabela ukutshengisela okuqoqwa mhla ka 31, kanti bakhona njalo abanye abathi hayi, ukutshengisela khona esimeni esinje akulunganga ngoba kulakho ukumemethekisa lomkhuhlane. Ulubona njani lolu daba?
I think while this is umbangazwe abantu befuna ukutshengisela, kodwa ke akutsho ukuthi coronavirus kayikho. I think lo oyabefuna ukuyatshengisela uhamba esiyatshengisela ekwazi ukuthi ulawo amathuba amaningi okuthola i-virus nxa ezahlangana labantu abaningi. So abantu bamele bekwehlukanise bebekwazi ukuthi coronavirus ikhona, it's real, iyabulala abantu. Inumber yabantu ababalala igciwane leli ikhula nsuku zonke. Kukathi njalo bakhona abantu abathi bona hayi, loba kanjani mhla ka 31 sizatshengisela ngoba singathabanga ngokwenziwa ngababusayo elizweni. So bonke abantu bona labale yililungelo labo ukuthi bephume betshengisela, but kumele bebekwazi njalo ukuthi bazifake engozini ngenxa ye-coronavirus le. So mbona ngani ukuthi bethi kona imbuthano yezombangazwe yezamachurchi ayisavunyelwa? Ngezinye ke indlela zokuthi kona vele kungabi labantu abazabuthana kusiyafika u-31, njengoba bengike ngathi eqaleni laphana ukuthi kona abantu abalimuke ikakhulu i-curfew lay yiyo ezachayisa abantu abaningi. Ngiqinisile insukwini ezilandelayo sizabe sikhuluma khona emsakazweni sikhuluma ngabantu abachayiweyo ngesikhathi se-curfew, ngoba sengiqede isikhathi esiningi ngidokumenta ukuchaywa kwabantu ngamasosha. Anytime kungaba le opportunity yokuthi amasosha a-deploywa ebantini, akuswelakali bantu abachayayo.